Lokhu kuvezwe ngudokotela ovame ukwethekelela liklinika uDr. Bekezela Khabo wohlangothi olubona ngezegciwane ingculaza kanye lomkhuhlane wofuba HIV AIDS and TB unit kugatsha lwezempilakahle. Ukuveze ekhulumisana lentatheli zindaba eziloba ngezempilakahle zenhlanganiso ye-Health Journalists Association of Zimbabwe, HEJAZ, ezethekelele kuleyo klinika ukuyabona ukuba mahluko bani olethwe yikusebenzisa lindlela. Bekunzima ngaphambilini ukuba londa abaphila legciwane ingakasungulwa lindlela yokulondoloza ulwazi eye-data capturing, kuveza uDr. Khabo.
So nxa ngivakatshela iclinic le namuhla ngiyananzelela ukuthi sebe lendlela engingathi it's a robust and efficient way eyokuthi enilanga abaliphiweyo bayenelisa ukubona amabizo abantu bonke abakhangelele ukuthi babuye kuchaya ihola lika 4 o'clock ntambama bayakwanza ukukhangela inumbers wenezo babona abantu abangabuyanga ukwenzela ukuthi basheshe badinga abantu laba whether ngokubafonela ngomakhalekhukhwini loba ngokuthumela abantu esingathi ngama-volunteers ama-health promoter abasebenza lawo ukuthi bayedinga lezi zigulane ukwenzela ukuthi ziphenduke zizothola usizo nxa yokuthi badinga usizo. So siqaza ukukhangela ukusebenza labo ngo-2013 yayingekho le indlela
ethi kuyindlela ezaphathisa ekulondolozeni abaphila legciwane ngokuya kwesikhathi, kutsho uKhabo.
Nxa belendlela ezokuthi umuntu nxa ekhuthe ngelanga ukuthi azothola amaphilisi, belendlela yokuthi basheshe bamthole lowo muntu, bathole indlela zokumncedisa, sikhangelele ukuthi bazaphumelela kakhulu ekugcineni ama-patients abo athola usizo lapha e-on treatment njalo kwanisa ukuphila impi normal life ephilwa la ngumuntu ongelalo igciwane ngoba baye bethola amaphilisi i-virus yabo ezingathi i-suppressed bekwanisa ukuthola ukuthi basebenze xa kungabantwana abahambe esikolo baphile productive lives, which is really the goal of i-HIV program in Zimbabwe.
Ikilinika yemfakose ngenye yamaklinika akuqala asesungule lindlela ngokusebenzelana labesikhwama sikamongameli wakwele Melika sePEPFAR. Kuthi abe health quell kuyizo ingcitshi kwezokusetshenziswa kwale michina lokuthi isebenza njani lindlela eqale ezibhedlela ezikhulu khathesi esifinyelelela kumaklinika amancane okubalisa emfakose. Ngimele istudio 7 ngiseHarare ngingu Mavis Gama.